kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuzibandlela 2024 ngoKhefutube. Endabeni zethu lamhlanje, idale le High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-CCC aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidale leli kusikhatshana esilandelayo.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala ngamele angabe egciniwe ejele, sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Job Sikhala ebhekane lecala lokutshotshozela uDlakela. Lelo Melika lithi lizanika eleZimbabwe izigidi ezedlula $200 million zamadola eMelika, 208 million US dollars, yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Idale le-High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidale leli kusikhatshana esilandelayo. Idale leli lithi kulecala elifanayo elaphanyekwa ngamalunga e-CCC, kungakho-ke kumele beme kancane ngoba lolu luphanyekwe ngumnumzana Ian Makone owayengumeya weHarare labanye luzahlolisiswa ngemfanelo lalo. Igqoda elimela uJabanga umnumzana Nqobile Sithole uchazisa ngokwenzakale imthothwandaba namuhla.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala ngamele angabe egciniwe ejele, sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini, okulilungelo lakhe laye njengomcitizen weZimbabwe ukuthi anikwe ibail nxa kuyikuthi kule ndaba angani kuzikhona abe phandle, asuke endlini akhe sima khothi siyakhuluma indaba zakhe. Angiboni ukuthi why usikhale lokhu esentolongo.
Indaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lezi elokhu engazani athoniswa anathoniswa kuhamba njani
lathi sikwazi kodwa sikubonayo nje ukuthi kuhlukumezwa ke kubaba uSikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni ezelizwe leZimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni ezabe zisenzakala. So sibona ngalo uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele uSikhala phindi amthulise, ethusele njalo nabantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma.
Kujoni konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengeniswe entilongweni kodwa bengathoniswa amacala
alokhu akulalele ibandla lethu kangako ngaphandle uSikhala ngumkhokheli ebandleni lethu. Abantu abamele bacubungulwe nguhulumende weZimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu izizalwane zeZimbabwe iminja.
Ye, nxa sisikhangela njalo kulenye icala kade likhona lamhlanje elamakansila axotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu, ngathini?
Kuthiwa kubona bazabizwa-ke ngamasamanisi emalangeni alandelayo. Konke lokhu yikudileya okwenziwa ngomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalimelo kodwa lalalikalokhuzwa alikarulwa kwabele judgment ukuthi-ke kuhamba njani, kutshoni, ikhothi ithini ngakho. Kulokhu kudileywa kodwa abantu be-affectiwe ngoba sikhuluma so kule zakhamizi ezingelamakhanselazo azimelelayo emawadini azenxa ukuthi babizwa baxotshwa ama-by-elections ayenziwa. So kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa, bathole abameleli ekhansili emadaleni ephalamenti.
Ye, nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho?
Sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota.
Lesi isikhulume sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi hatshi umnumzana Nqobile Sithole igqweda likamnumzana Sengezo Cabangu. Ake sizwe ke umnumzana Sithole exoxa ngodaba lolu.
Namhlanje singenile enkantolo emini udaba loluyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni. Okwenze ukuthi elufake eceleni yikuthi kulolunye udaba olofayelwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla. Udaba lonolo alukapheli ngesilungu njalo ngamabala omthetho. Ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayela amasamanisi, bathe befayela amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application. Into abakhuluma ngayo into yona liyana ekumasamanisi. So lathi sasikureyizile khonokho, ngakho sivumelene njengamagqwetha ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho ke akulamuntu owinileyo, akulamuntu oluzileyo. Amasamanisi yaseza determine the conclusion of this matter.
Xa usithi amasamanisi baba sithole uJohn njalo abe kuqondiswe kubani?
O-Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications, khonokho ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya-ke sebesebenzisa i-agent process yona leya kade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayeqalisa bayegedisa khonokhana babekuqalise kungamasamanisi.
Umnumzana Nqobile Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Cabangu sixoxe laye eseHarare. Izizalwane zeMelika namhla zinanza usuku lweMartin Luther King Jr. kule mikhosi etshiyeneyo eqhutshwayo. Abanye baqhuba inhlelo zokuphathisa njengendlela yokutshengisa inhlonipho kumoyi owalwela amalungelo kaZulu. UMongameli Joseph Biden usePhiladelphia ukuyaphathisa kwenye inhlanganiso esiza uZulu. Uze sizwe ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC khonapha eMelika.
Lilanga okuselebrethwa ngalo uMartin Luther King owayeyinkokheli e-civil rights movement eyona eyalwela inkululeko yabantu abansundu ukuthi bakwazi ukuvota labo lapha e-America ngama-1960s. Sambona uMartin Luther King ekhokhela umhlambi wabantu besuka eSelma bawoka baze bazofika e-Washington DC okuyona okuthiwa yi-Million Man March, lapho uMartin Luther King a-adressa khona abantu, wakhuluma i-famous speech yakhe leyana ethi I have a dream.
Ukunanza kwaleli langa kungaba kuyinto eqakathekiswa ngabansundu kuphela na lapha eMelika?
Ya, ngeke ngithi lilanga eliqakathekiswa ngabantu abamsundu kuphela, ngoba even abantu besimame labo ababencindezelwa kudala bengavunyelwa ukuvota, labo ngabantu abalwalisa ukuthi bathole ilungelo labo lokuvota. So labo bakhangelela ilanga leli njengelanga lenkululeko. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu kuma-civil rights akhangelane lezinto eziningi, not just amalungelo okuvota abantu abansundu, but indlela nje umphakathi ophatha ngakhona izizalwane zalapha. So ilanga lika-Martin Luther King lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Ngesengingathi ma ukhangela akekho even umongameli oyi-1 e-America olelanga okuthiwa ngelakhe, elibizwa ngegama lakhe.
Kuyini esingakufunda empilweni kamoyi uMartin Luther King okukhulu?
Yeah, I think mina okuqakatheka kakhulu engikubonayo ukuthi wayengumuntu okhaliphileyo kakhulu, njalo engumuntu owayeqaca ekuchumayeleni, not just enkonzweni ejumayela ngevangeli, but umuntu owayekhuluma efundisa abantu ngamalungelo abo, le ndlela abangafunda ngayo ukuzilwela ukuthi bathole leyo nkululeko.
Lo ngumnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC besixoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu kwele melika namhlanje bakhona ngale ke eIowa lapho balungisela khona ukhetho lwama Republicans olokudinga ozamela ibandla leli kukhetho oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. Okwamanje wayengumongameli umnumzana Zekosambijan Donald Trump ukhanya encikilana lonkosikazi Nikki Haley ikanye lo DeSantis weFlorida. Asizwe umnumzana Rafael Mthombeni oseTexas exoxa ngodaba lolu.
Into nje efana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina, uyawina uTrump lapha eIowa ngenxa yendlela iRepublicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu oluyayo.
Ujohn khonapho ucace baba Mthombeni.
Bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho-ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bemhlanhlandlela bazakwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley kambe bona indawo elokho ebephakathi khonapho.
Angazi ukuthi bakhumbulani, engxenye bakhumbula ukuthi kuzawa lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokhu uzaqhubeka kusiya phambili. Ugwenxeka okunjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi uhambe kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala, kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo leli ele-insurrection elika January 6 leliyana. Ngibona ngathi leliyana kuzaba nzima ukuthi athi hayi ngangeke ngenzakala ukuthola phana nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawo nalo mnyaka.
Ye, masikhangela ke bamthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe othakazelela ezombusazwe. Sixoxe laye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Ukraine lithi seliwise indizamtshina yakwale Russia ethola imitshina emikhulu encedisa ukuhlasela lelo lizwe. Ele-Russia lithule zwi ngodaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abe-Associated Press babika ukuthi kuqhubekela phambili ukutshengisela kwabantu kwele-Israel besithi kumele kukhululwe abathunjwa iHamas nyakenye. Wezempilakahle omele isigodlo seMelika eHarare unkosikazi Elaine French uthi eleZimbabwe lonyaka lizanikwa imali edlula izigidi ezingamakhulu amabili 208 million United States dollars phansi kohlelo lwe-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe PEFA yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Sixoxe ngodaba lolu lesiqhamfundo uSolwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Xa iMelika ingapha ilizwe lakithi imali engako kuphesa program, lokhu kunganceda kakhulu elizweni lakithi ukuvikela umkhuhlane lo we-HIV le-AIDS lokugcina impilo zabantu ukuthi abantu baphile kahle. Yinto engayemukeleka ebantwini nxa bengezwa ukuthi kuzabuya imali enjalo. Uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu njalo iminyaka yonke le edlulileyo soluncede abantu abaningi. Kathesi kukhanya abantu abaningi abafika i-1.2 million bangani bathatha ama-ARVs. Yikho ngenxa uhlelo lolu lusiya phambili kusho ukuthi abantu bazaqhubekela phambili bencediswa ukuthi bazuze ama ARVs abo ngesikhathi. Lo umkhuhlane we-HIV lo AIDS-HIV lo wawusumemetheke kakhulu emazweni abantu abansundu. Yikho-ke ama-programs nje anjengabophepha la anceda kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ube ngenani uye phansi.
Singathi uma nxa ukhangele baba Ngwenya, bona zani uhlelo lunje lunceda abantu abanjani, njalo nxa ujalo ukukhangela kulabo abagulayo luyabasiza kanganani?
Unceda-ke lo program le ebantwini abathi babe betestiwe batholakala ukuthi bale gcikwane leli ele-HIV ukuthi baqalisiswe ama-ARVs lokuthi babe bebuya ku-review bekhangelwa viral load labo CD4 count. Yikho-ke kuyanceda lokupheni omama ama-ARVs ukuthi abantwana bengazalwa belawo lo umkhuhlane. Yikho-ke hayi le program iprogramu enkulu sibili empilweni zabantu abaningi elizweni lakithi. Iprogramu le-ke iyanceda kakhulu ngoba nxa abantu bengaba-positive bengaswela ama-ARVs uyatholakala ukuthi kudala ungakabi lama-ARVs abantu babe shesha bajone lapha emhlabeni. Yikho-ke iprogramu le iyanceda kakhulu ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka siya phambili, abantu bephile impilo kahle enhle ngokunatha ama-ARVs beyenelisa ukuthi bathole lengane zabo ezingala mkhuhlane igcikwane leli. Yikho-ke hhayi iprogramu iyanceda kakhulu.
Khona vele baba Ngwenya, umkhuhlane we-AIDS kambe lokhu usakhona ukuthi lokhu umemetheka kanye le-HIV leyo lokhu imemetheka yini? Kumbe lapha nje songani sokungcono?
Hhayi, kathesi umkhuhlane we-AIDS HIV lo usungcono ngendawo ukuthi abantu sebengani bayawazi nje, i-awareness sikhona. Kuqala abantu babesala bethi umkhuhlane lo awukho, yikho babona abanye abantu bethatha ama-ARVs ngoba abanye bephelelwa zimpilo zabo. Yikho usungani ungaphansi kakhulu, njalo iprogramu lezi ezinje ezinjengabophepha ziyancedisa ngoba umuntu nxa esefakwe emaphilizini kuyayenza ukuthi umkhuhlane ungamemetheki nxa behlangana emacansini. Kodwa sokulaba ontanga laba abanye abancane abantu sebengani badelela imkhuhlane lo, yibo abantu asebengani batholakala umuntu ebuya esegula esibhedlela, khona ebanjwa zalokhu engeniswa esibhedlela evele esegula okusiriyasi kungasaphi isikhathi sokuthi bathole ama-ARVs. Yikho-ke umkhuhlane lo kubontanga siyaxwayisa ukuthi bawunanzelele bengazi bawudelela. Igciwane lele ele-HIV litholakala umuntu nxa ehlangane emacansini lalowo omunye oyabe elawo bengazange bagqoka i-protection. Yikho-ke kuyaxwayisa ukuthi abantu bengakahlangani lomunye umuntu kumele bahambe beyethestwa bebeyazi ukuthi batheste babonakale inyanga sibili ukuthi hhayi bonke bobabili abala mkhuhlane lowo. Nxa kuwukuthi omunye ulawo umkhuhlane abatreatwe njalo bengeniswe kuprogramu zenezo zabophepha bephiwe ama-ARVs. Umkhuhlane lo nxa umuntu enatha ama-ARVs o-viral load laba baba phansi ukuthi bayancedisa ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ebantwini. Yikho uthola ukuthi iprogramu ezinjengabophepha sezanceda kakhulu abantwini abansundu ukuthi abanye lala nxa behamba belala bengagqokanga bengavikelanga ukugqoka amakhondomu uthole ukuthi khona njengokuthi i-viral load yabi phansi, omunye wabo-ke ebengasawutholi lo umkhuhlane.
Yiziphi indlela abantu okumele bazivikele ngazo ukwenzela ukuthi bengabuthaphi umkhuhlane lo kumbe ngithi igciwane le-HIV?
Yikho-ke nxa ama-partners-ke la esethestiwe seyazakala-ke kumbe umuntu abekwazi ukuthi angaze wahamba alala lo muntu angazange akwazi lokuthi umuntu uhlangane laye ebusuku selala laye engagqokanga i-protection, lokho-ke yikho okwenzayo ukuthi abantu bewunompole umkhuhlane kumbe sebenathile sebedakiwe bengasakwazi into abayenzayo.
Hospital Mfundo Sorayo Ngwenya usebenza empilo hospital lapha ubekhuluma le Studio 7 ezimele. Soku sikhathi sabalaleli.
Ngobingelelayo ngumasithela. Namhlanje ngithanda ukubingelela abazalwane bami. Ngizaqala ngabafundisi bami engikhonza labo e-Oliveni. ngaqala ngodamdamu ngithi njani mfundisi khona ngapha emakhaya ubuya nini usiphathele ezimnandi ngivinyelele ubaba kaLevi ngivinyelele uNdlovu ohlale 26 ngivinyelele ubaba kaTumelo bese ngivinyelela ubaba kaThabisile ngivinyelele ubaba kaMhlengi ngivinyelele uShaba ngivinyelele uMbonisi ngivinyelele uKnowledge ngivinyelele uDelight ngithi bafundisi bami ngiyalithanda kakhulu bese ngivinyelele izalukazi zami engeke ngizikhohle uGogo Mahlangu uAnti Mazikhali umama kaSuku uMankatha ngiyabonga kakhulu
sakubona kunjani sakubona kanjani ngizwele pa ku group ye VOA Ndebele News kuthi abantu abaposte ngabe funa ukubingelela isihloko zami ngiyathanda ukubingelela isihloko zami zonke zakobhebhe bonke abakobhebhe labakomoyo labakondlovu lapho kuzalwa khona ubabami ogogo bami abazali ubaba labantu abami abakudongane abantwana bami bakudongane mina ngumabhebhe ibizo lami ngumabhebhe ngivelelwa kugwela esikombingo emadeweni kufayabo
salibonani ngibingelela umndeni wami komhlanga emateme lapha sibingelela ngise-South Africa ubaba umhlanga umama umagumede ifemili yami kubaba omncane sabrenda sibingelela bonke nje emateme elayini laphana kukhuphuka village yimi ukhiwa umtakamhlanga
salibonani studio 7 linjani basakazi bethu esilithandayo sibingelele bonke abasakazi bethu abantu Ezra Chisa Sibanda uTungameli Nkomo uTabola sibingelele bo-Anastasia siyalithanda lonke sicela inkosi ligcine ngibingeleke ekhaya entaba zinduna emabuthweni line ngibingelele umama Maduke ngibingeleke izihlobo zami ese-UK ngibingeleke izihlobo zami ezise-Russia ngibingeleke izihlobo zami ese-South Africa ngithanda lonke
salibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 libingelelwa uMandlovu emanama ngicela ukubingelela owawuqala ngithanda ukubingelela umama wami kanye nabazukulu bakhe yena engunane labazukulu bakhe abagotela uRifilwe Ndlovu Shepherd Ndlovu Clarity Ndlovu Dignity Ndlovu Tindile Ndlovu Shelta Ndlovu Thabo Ndlovu Lindokuhle Ndlovu bonke nabazukulu bakhe labo bese ngizobingelela njalo umnewethu Nqabutho Ndlovu lenkosikazi yami ngithi Sidudla mafehlefehle angeke ngapha ngakukhohlwa sithanda sami esingumangwenya hhayi ngiyakuthanda nkosikazi yami ngawukhetha phakathi kwabo bonke wonke amalubo omhlaba ngikhethe wena ngithi khuluza ukhokhobe ngiyakhela umuzi wami uzube lesinyayi nkosikazi wami bese ngizobingelela abangilaleleyo ngalesi sikhathi abasemagumbini wonke amanomhlaba abangaziyo ngithi hhayi ngithemba singenile eminyakeni omutsha ngithi yephi yephi niyeki ninilonke kodwa hhayi bengikucela masingangeni sidonsa amasaka esiwafile ngo-2023 asiwachiyeni ku-2023 singenele emgodla engelalo ukuthi sizoyifila izinto ezinhle kuphela
ezika 2024 yancenga yini yalwane lezimbabwe salibonani obingelela ngojamje kukhomane likaba umzacazaca ngibingelele laphana unamile Nkomo nabalaleli linjani nonke nomzaca lo okhulumayo oyenza i-comment
ninjani ninjani basakazi bakastudio 7 nangusithandazile Dube uyabulisa lana lana e-South Africa engihlala khona e-Johannesburg ngithi sabona Juliet Dlamini ongumngane wami lama-members onke e-MRP Berea branch ngithi ngithokaze khaxakini nonke ngisuke kwele-South Africa ngiphume ngingene eChipinge ngithi njani dadewethu Mtongo misusithole kanye nemuli ngiphume lapho eChipinge ngiye kobulawayo ephumula nokuthi ngisabona oweni Ncube unjani mngane wami ngisuke obulawayo ndibhekise eBotswana ngithi sabona Nhlanhla Masumbika kanye lo-Ela Ela Dube ngiphume kwele eBotswana ngihambe e-America ngithi njani Thembi Sisthembi uMrs Khumalo ngiyabonga kakhulu ngisakazi ukwabingela bonke laba abantu uNkulunkulu alibusise
siyabonga kakhulu lihlale lingena phela kuhlelo lolu
Kwezemidlalo iqembu leSenegal lamdlali inqobe eleGambia 3-0 emdlalweni weAFCON kwele Ivory Coast. Okwamanje iCameroon incikelana leGambia ekhokhela 1-0. Kusenjalo imidlalo yomncintiswano weAfrica Nations Cup eqale ngomgqibelo kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kulelo lizwe. Kusasa amehlo wonke akhangeleyo amaqembu eningizimu yeAfrika lapho iBafana Bafana ngokwele South Africa ezadibana leqembu leMali kumdlalo wabo wokuqala kuthi ke iNamibia Brave Warriors incikelana leTunisia, kubika uEzra Chisasibanda.
Izolo kube lezimanga kulimdlalo ngoba amaqembu amakhulu kwezenguqu abekhalelwe unqoba kalula ele Egypt, Nigeria le Ghana ethlethle unqoba emdlalweni yawo yakuqala. Ele Nigeria lenze 1-1 lele Equatorial Guinea. Ele Egypt lihlohlelwe nguMohamed Salah ngombekwa umdlalo usufika emaphethelweni kwaba yi 2-2. Le Mozambique kanti ke iBlack Stars yakho le Ghana ilahlelwe phansi ngele Cape Verde 2-1. Bakhulume ngemidlalo le elandelayo abaningi bathi iBafana Bafana izenza izimanga kusasa. Owota Mpofu uthi iqembu leMzansi liqinisaka.
Sathi nje sasithuzwe ukuthi iBafana Bafana ngathi sizohamba sinethe kumanye pastate. Hayi wena ngathi manje umdlali sakafana kancane kakhulu kodwa imixile the experience nyana kusasa. Ngoba sinise uma qualifier vale ka performa ngathi uzokwazi. Umuntu nje ukuthi aperforme kahle uzwane kodwa lo president.
Ukhisi Zulu uvumelana nompofu esithi lizadlala ngamandla iqembu labafana bafana.
Ngibona ingathi iBafana Bafana ngenza kahle kugemu yayo nje sithi le yokuqala namhlanje ezoyidlala kusasa neMali. Sibonile izolo abantu bedliwe izimali bethi gani iyawina hayi kodwa yadliwa kabuhlungu.
Umunyarazi Mombe ohlale enketha kobulawayo uthi uhamba leNigeria.
Iya ngikhangele iAFCON ledlalwayo but manje iproblem ukuthi ilizwe lamaliko phakathi kwi-AFCON kungasenani sengisupportele iNigeria but unfortunately amatimu amakhulu adliwa so angazi umbiza wini iNigeria umbiza thatha i-trophy. So ngizabe ngiyikhangele ngiyisupportela miNigeria.
Umele okuhle khathela yena uthi ukuqotshwa kweqembu leGhana lokulahla kwemiklomelo eyenziwe ngelegibhithe leNigeria kwenziwe ukudelela kwamazwe amakhulu kwezenguqu.
Ukulahla kwazo amapoint kutho ukuthi ngokubona kwami ngibona ngathi zisuke zadelela la amathimu ngesizathu sokuthi bona bazibona belezinga eliphezulu lamaplayers abo adlala phesheya emaningi. Basebezitshela ukuthi basebeyeyisa-ke la amathimu la amanye amancane ukuthi wona ala amaplayers amaningi kakhulu adlala phesheya.
Abanye badliwe imali esebekayo akade bebhethele iGibhithe. Uzipho Zenkosi Samba ohlala emganwini ukhala
ezimathoniaabhitayo izolo mina ngifake i-Egypt uthi mini ngeGhana uthi mini namhlanje sengidla imali engayo ngo-200 US. So next time ngimazelile wantaba bhethanje ibhethe kahle ibhethe nanzelile ningadileni ingafani amabhethana amathimu amakhulu ifana namathimu amancane nazike nithinga imali eningi ifani nenjalo.
Umqondiso othuthukisa ezenguqu amathelenti uBrian Moyo upha imbono yakhe ngemidlalo ye-AFCON encoma kakhulu ele Mozambique.
Badlale kuhle kakhulu sifisa ukuthi bangalasithemba. Siyathakazelela imidlalo ye-AFCON siyayilandela siyayibukela e-Afrika kwe-Latin ngathi emdlalweni webhola nje jikelele. Hhayi kuya ngokuthi uzilungiselele okungakanani. Ngenxa bezilungiselele kuhle labadlali abatshengisela umfutho hhayi liyathola imiklomela. Akulaza ukuthi sidlala naboGhana kumbe sidlala nabo-Egypt.
Namhla ngo-10 ebusuku kudlala i-Angola le-Algeria emdlalweni wazo wokuqala. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Kulethwa kunamhla sixoxa ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube ukuthi lingakhohlwa phela ukuthi lingene kulivetok kusikhatshana esilandelayo. Lilale.